sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhla ka 15 Mabasa 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu weZimbabwe uveza ukukhathazeka ngombiko wesikhulumeli seZANU-PF umnumzana Chris Mthangwa othi ibandla lakhe yilo elizakhokhela uhlelo lukahulumende olokwabela abantu abalambayo ukudla elizweni. Iqula likahulumende weZimbabwe likhona emhlanganweni omkhulu wokuhlaziya umumo womnotho emhlabeni jikelele e-IMF World Bank Spring Meetings enzelwa eWashington DC khonapha eMelika. Owake waba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump namuhla umiswe emtatandaba ekuqaleni kokuthoniswa kwecala lokufumbathisa owayesifazane ophila ngokuveza umzimba emphakathini unkosazana Stormy Daniels. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UZulu weZimbabwe uveza ukukhathazeka ngokubikwe isikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Chris Mthangwa othi ibandla lakhe yilo elizakhokhela uhlelo lukahulumende olokwabela abantu abalambayo ukudla. Inkokheli zomdabu yizo ezizakhokhela lolu hlelo, njalo namuhla bekulusuku lokugcina olokubhalisa abadinga usizo lokudla. Esikhathini esedluleyo uhlangothi lukahulumende weMelika olwe-USAID lezinye inhlanganiso eziphathisa ngoncedo ziveze ukukhathazeka ngenxa yokusetshenziswa kokudla ukulwa impi yezombusazwe. Ngenyanga edluleyo umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ukuthi ilizwe lidinga izigidi ezimbili zamadola eMelika ezokuphathisa abalambayo. Umthwanga wethu lelumbiko emhlanganweni lentathalizindaba eseHarare.
The party will be superintending people at village level to make sure that people don't starve. And if you are a government bureaucrat,
ibandla liza kuba lihlola okwenziwa ezigabeni zonke zelizwe ukuze abantu bengalambi. Nxa uyisisebenzi sikahulumende ungaqhubi umsebenzi kuhle, ungamangali nxa sisukuxotsha ngoba sifuni ukuthi abantu bethu bafe ngendlala. Njengebandla sizinikele ukunqoba impi yendlala le.
Umnumzana Chris Mthangwa isikhulumeli sebandla leZANU-PF ubekhuluma emhlanganweni lentathelizindaba eseHarare. Siphinde saxoxa ngodaba lolu loncedo olokudla lowaye ngumgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi zakobulawayo eBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Abomjabu, abadisa, osobu izinduna, abantu ababeshonipha ngale muva, iningi labo kade sibabo, bakhona abahayi beqonda, iningi labo ezibabo kade sebaguquka, baba ngabantu bekhohlakhathi nale butha yezamthetho. Abantu abaningi ngabanenzela ukwenza kwabo, sebephithi ngezamthetho, sebekhohliwe ukuthi bona bangabathungameli bomdabu. Ngokunjalo-ke, abantu abaningi balokubhala ukuthi ambe nxaso kunikwe ezandleni zalaba bantu, kunengozi yokuthi abantu abangaswe bezamthetho bazadondani. Njalo sokusebenzisa abantu amalungelo abantu alimali.
Sizwe isikhulumeli seZANU-PF ubaba uChristine Mthangwa ekhuluma namhlanje sithi bona njengebandla bazakhokhela uhlelo lukahulumende olo okwabiwa kokudla.
Vele ibandla leZANU-PF ukufihla sesenza kuma-platforms amaningi ukuthi bayathi ukuthi eZimbabwe iZANU-PF ukhulumende ngoZANU-PF sosizayiza lezonkulumo ziphuma kubakhokheli beZANU-PF nalabantu abakhulumende. So-ke ngamthanga ukukhuluma njalo akusimangathi sikakhulu thina, kuvele kufakaza lokho esikubonayo kusenzakala. And eqinisweni ukuthi nxa kuthi ibandla leZANU-PF selizathungana kumbe seza lezinkulumo iqiniso ukuthi izintina lazo nezesizithembileyo esaziyo ukubana hayi izazama ungcono bazo kodwa ke zizabe sezibanjwe ngentamo lapho ukubana zigijime zisenza uyintando yezamp f ukanti uhlelo lokudla lokubalinikwa abantu bonke kungelandaba ukuthi umuntu lowo ungashibhathi ngoba eqinisweni ukuthi abantu sonke lapha ezimbabwe siyabhadala imithelo etshiyeneyo ngokunjalo kulilungelo siyaba bahlali bezimbabwe ukuthi ngaso kufika lesi sigaba sokudla ngenxa yokubana izulu alinanga kufanele sonke sihlenga ngokulinganayo ngoba sonke singabantu sonke sidinga impilo sonke uhulumende loyo engohulumende wethu
sizwa njalo abanye abasemadolobheni besithi ngabe uhlelo lolu luyangenela njalo luphathise labasemadolobheni njengoba indlala isibhahile lokhu likubona njani
well eqinisweni ukuthi abantu emadolobheni labo indlala ingenile singakhohlwa phela abantu abahlala emadolobheni kanti esiningi labantu amakhampani awakho siyakwazi ukuthi phose abantu abangaphansi kwechumi se-70 isikhathi less than 10% abantu bona abangabantu yibo abantu abathathiweyo iningi labantu leli kuqalo liningi lelalithathwayo abantu abazama ukuzisebenza bazama ukuthengisa indawo zokuthengisa bona zenela abantu so abantu abaningi badonsa nzima ungagala ezindlini lapha khonapha emakobulawayo bakhona abantu abadla kanye ngosuku bakhona futhi abanye abangaliroad bazakudlali kanye ngalelo suku so kuyatshengisa ukuthi kule ndingeko enkulu yokuthi uhlelo lolu lubuye futhi emadolobheni.
Umnumzana Ambrose Sibindi wayengumgcini sihlalo wenhlanganiso elela amalungelo ezakhamizi zakobulawayo eBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ezigoqela umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe la Reserve Bank of Zimbabwe labanye basemhlanganweni omkhulu wokuhlaziya umumo womnotho womhlaba wonke jikelele lamazwe IMF World Bank Spring Meetings eWashington DC. Usiba lukhulu webhanga leRBZ umnumzana John Mushayavano usemhlanganweni lo okokuqala selokhi engene ngeviki ephelileyo esikhundleni lesi. Umshayavane esanda kungena esikhundleni wethulele abantu bakwele Zimbabwe uhlobo lwemali olwe Zimbabwe Gold kumbe iZiG ethakazelelwa ngabakubandla elibusayo. Kukhangelelwe ukuba uzakhulumisana laba-IMF labe-World Bank ngesikwelede seZimbabwe. Gambe kuzaphumani kunkulumo eza kwenziwa ngabeZimbabwe leziphathamandla zamabhanga la. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana Patterson Sibanda okubandla elibusayo othakazelela ukuhlolisisa ezomnotho.
Indaba yalokho kwabo monetary fund behlangana le-RBZ mbona kungasinceda kakhulu ukuthi labo bakuzwisise ukuthi iZimbabwe ifunani. Siyakwazi ukuthi America layela ama-interests, o-Russia bala ama-interests, o-China bala ama-interests, o-Korea bala ama-interests leZimbabwe. Thina i-problem yethu ukuthi sasuka saba too much of an industrial hub sangadevelophi. Asila infrastructure eqinileyo, ama-industries avalwa ngabanikazi abasebezondele ukuthi lathi sifuna okungokwethu. Now asingeke saba lelizwe elisebenzisa ama bond mchokojo ku RTGS imali singayaziyo lokuthi imeleni. Sifuna imali yokuthenga ngayo iZiG. Awubonike iright ngoba kayifaki dollar phakathi, kayifaki yen phakathi. Ibiza iZiG, iZiG zimdo zimgold. So which means iZiG imele ebele power ngoba siyelekanise le golidi esilalo emabhenki lesilalo phansi. Can you imagine 2 million people esivuka siyadinga singaze sidobhe ipoint umuntu eyodwa egolide iyasigcina eZimbabwe. Okukhona ukuthi thina asithembane nini njengamaZimbabweans sibone ukuthi ya iZiG le siyayipromota imali yethu siyigogose sithenge i-US dollar kathesi ungathi uyakhangela idollar langkhona lidabukile. Alisebenzeki imali yangkhona ijintsheki ilizwe bani singahlala singela change. Hayi qinisweni kodwa abantu ake sivumeni yebona yesisempini yomkhonomi kodwa asivumeni ukuthi lathi singabantu singamaZimbabweans silokwethu okusukumele.
Yes, banda manje ubona ngizana kuyaphumani khonapha ke emhlanganweni we-IMF le-World Bank lesiphatha amandla ze-RBZ. Nxa sikhuluma ngeyanto yakwazithi iZimbabwe ilesikwelede esikhulu kakhulu siyafika khonapha kuma-17 billion. Kodwa kuyalungiswa yini khonokho ngapha kubanjwa iZigi ngapha kuxhokolwa lokhu nalokhu kuyalunga yini khonokho sibanda?
Nyakuzwa Dube esintwini sithi kuwoniwa ngomlomo kulungiswa ngomlomo. Nxa kuvele kungela kukhulumisana kulanto engaphuma. IZimbabwe kayikhulumisane le World Bank le International Monetary Fund. Bonke la bonke abakoleta akulalizwe lingela security. Isquirit azimangalisi. Igolide silalo la singalidinga kuhle kuhle ngokuthembana njengoba ngitshilo ngaphambilini. Ngokuthembana babadobi. Igolide leli liyabhadala isquirit within a day. Mina ngibona kuzaba lempumela ikakhulu nxa kuyokuthi bahlangana. Okubi ukuthi kuthiwe asisadlali lawo ngayo emadumbeni ufike ngakibo kamngane wakho akuxoshana nisadlali lawo uyezwa njani. Kodwa ngabuya likhulumisana angithi liyabe likhulumisana imlota libonisana. Laba abacebisa isikuthi bayakhona ngaloku yatshelana ukuthi siyalincisha lokhu siyanciba lapha siyasanctiona lokhu siyakwenza lokho. Okukhulu ukuthi akukhitshwa ama-sanctions abantu basebenze njengomhlaba. I-America la ithatha umnotho wayo njengoba ifuna lowo mnotho apha eZimbabwe. Lathi sisale sinothile siphile singabantu sifanana ngokulinganayo.
Mnumzana Patterson Sibanda okubandla lezano PF njalo uthakazelela ukuhlolisisa ezomnotho. Ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 ekobulawayo. Ake sizogibbs Dube xoxa njalo lo mnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungule ezomnotho ekwinhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions.
Kuvele kulobudlelwano phakathi kweZimbabwe le-IMF ngoba sile squirit esikhulwana phinde kule athwa ngama-special drawing rights. I-IMF kayisiyo inhlanganiso ehambelana lezombusazwe okwabo njengokwemali. Kutho ukuthi kuqakathekile ukuthi loba nxa usiba lukhulu owesiphala seZimbabwe eseguqula imithetho ihambelana nemali, hhayi kahlale phansi lezikhuthamfundo lezazi ezikhuluma ezemali ukuze anikwe laye abone omunye umngqondo otshiyeneyo.
Ye, singathi kodwa nxa bebuya khonapha-ke bezebonana leziphathamali lezi-IMF kanye leze-World Bank kuyaphumani nxa sikhangele iZimbabwe?
Ye, into ephela ukuthi nxa sukhuluma ngesikweleti esangaphandle esithi yona yi-international debt kusoba lukuthi uhulumende wethu adinge indlela yokuthi isikweleti sakhona sibe lula. Abasoze batsho nje bona ababuya khona kodwa nje antsho lathi siyazi nje ukuthi isikweleti sesikhulu. So singacabangela nje ukuthi kungaba lokukhulumelana ukuthi engxenye ukukhitshwa okwenziwa izimali zakhona ezesikweleti zikhitshe zilutshwana. Kodwa ukuxolelwa, hhayi angikhole ukuthi singaxolelwa isikweleti sakhona ungasesele sikhathi singakahlawule
yakho. Ye, siyabona njalo ke ubaba uJohn Mshabano. Kuya ngapha ngesikhathi iziki kungasakhanyi lokuthi limi ngaphi nxa sikhangela khonokho-ke okuthiwa ngama-exchange rate angkhona. Abanye bathi 1-17, abanye 1-14, abanye bathi njani. Pho nxa kunjalo sibili, kambe bayakhulumisana bethini nge-currency yeZimbabwe nale?
Uyena uJohn Mshabano uthi yena uthi angincintisana lokunqoba umsika omnyama. Mina angiboni kule nkinga mfowethu ukuthi nxa imali ithengiswa emsikeni ovulekileyo lama-bank lawo ele-rate awo ama-rates ayatshiyana. Loku ungazwele e-South Africa usithi uyathenga ama-rand uthwele amadola uzangena ama-bank atshiyeneyo ama-beruti change atshiyeneyo bayebe behlawula okutshiyeneyo akwethusi. Okuza kwethusa nxa i-rate yakhona isiphezulu sitsho thina i-rate esemsikeni emnyameni. Kodwa angiboni ukuthi balenkinga ukuthi okwakhathesi i-rate engaphandle ipetshampsha.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezenotho ukwinhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions. Kweziphathelane leMelika owake waba ngumongameli weleMelika umnumzana Donald Trump namuhla umise umthethwandaba ekuqaleni kokuthoniswa kwecala lokufumbathisa owesifazane ophila ngokuveza umzimba emphakathini unkosazana Stormy Daniels. Lokhu ngokuqala ukuthi owake waba ngumongameli athoniswe icala lobugebengu. UTrump kuthiwa wapha imali engamadola edlula inkulungwane ezilikhulu lamachumi amathathu i-130,000 igqwetha lakhe umnumzana Michael Cohen yena oso agwetshelwa icala linye. UCohen laye ngomunye wabafakazi kuleli cala. Namuhla bekukhethwa abazaphathisa ekuthonisweni kwecala leli ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele olandela ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Uma ukukhangelisisa from just nje ku-behavior yabantu ungacishe uthi awulacala lapha abantu abaningi banokuthandana labantu lanilani, but into ekhona eqakathekileyo yikuthi kulezi mali ezaphumayo ukuvala ukuthi uSidomi Daniels akhuluma udaba lolo, and lezo zimali kukhanya ungathi imali zakhona zi-interfere le-Campaign Finance Act engavumeliyo ukuthi ungenza into ezifana lalezo like ukusebenzisa imali ye-campaign for vote buying or for suppressing ikuvala i-news ezingathi azikubeki ngendlela enhle ebantwini. So uTrump, yes, imali le wayibhadala, and singazi njalo ukuthi uzoplida guilt ukuthi uyavuma ukuthi hayi imali ngayibhadala, noma uzoqhubeka ezama ukuqamba amanga esithi le mali yayingeyama-legal services yayenziwa nguloya wakhe. Uloya wakhe unguye na useyi-witness for the state evuma ukuthi hayi imali le uTrump wathi ngiyibhadalele umuntu ukuthi angakhulumi. So abantu bathi if abantu abaningi bebekwazi lokho before i-election ka-2016 babe ngeke baze bamvotele uTrump.
Ngokubona kwakho, ubona ungani uTrump uzatholakala elecala na nxa sikhangela ubufakazi lalokho sekukhulunywe phambilini kwalelicala?
Well, sengingathi ekutholakaleni elecala kuzodependa jury, ngoba siyazi ukuthi umthetho wala e-America ukuthi ugwetshwa ijury. Ijury yiyo edisayidayo noma ulecala or awunacala. So siyazi ukuthi abochuchisi bazoqhubeka batsho bona bayibeke indaba yabo the way abayizwisisa ngakhona lama witness abo abalawo batsho ukuthi uTrump waphambanisa lapha lalapha, and then i-defense kaTrump layo izoza itsho ukuthi izinto lezi ngamanga noma liqiniso, and njalo batsho whether umthetho wephulwa noma awuphulwanga. Kodwa okusalayo ekugcineni ijury yizodicida, and into ephambanisa kakhulu ngodaba lokudicida ijury yiyo leyo ukuthi umuntu oyi-one kuphela angakhona ukuthi atshintshe udaba lonke, ngoba oyi-one angahlakavumelani lakho ukuthi cala then icala lonke then uzotholakala ngelacala. So sizodependa ngejury ke lapho.
Umnumzana Dan Moyo ulandela ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseVirginia khonapha eMelika. Ngolunye udaba oluphathelane lezeMelika, uhulumende wakele Israel uthi uzaphindisela kulandela ukuhlasela okwenziwe yi-Iran ngomgqibelo. Kodwa umongameli Joe Biden welemelika utshele i-Israel ukuthi ingaphindisela njalo, iMelika ayisoze ingenele kulimpi. Inani labantu baseZimbabwe asebebanjwa ngumkhuhlane wechukela owe-diabetes lowe-high blood pressure libikwa seliqonga okwethusayo. Lokho kubikwa ukubangwa ukuguquka kwempilo okugoqela ukudla okucholekileyo kakhulu njalo lokungeluli imizimba ngemfanelo, ama-exercise. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhulumende weZimbabwe okwamanje ubhekane lodubo lwabantu abaningi abasakhulayo labadala abalomkhuhlane wechukela le-high blood pressure. Izibhedlela zikahulumende ziyehluleka ukunika izigulane imithi yokwelapha imikhuhlane lo, okwenza bezithengele amaphilisi endaweni ezithengisa imithi. Isakhamuzi seChabalala koBulawayo, unkosikazi Catherine Manga, uthi ulomkhuhlane wechukela o-high blood pressure kanye lowamathambo.
Mina ngilomkhuhlane wechukela i-BP, amathambo. Ngiyacha empilo. Hayi empilo yasiphatha kuthi kodwa udubo ngidubo ukuthi siyashorwa sesithathela amaphilisi avandiyethenga. Konapho awula mali yokuthenga maphilisi. Kodwa hayi amadokotela yasiphatha kahle. Amaphilisi akhona fifi wodwa afuna $16. Ngingafaka uyo mathambo. sifuna manje $21 kona fanyana imali
esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Agnes Ndlovu uthi laye ulemkhuhlane efana xathu lekankosikazi Manga
hayi imkhuhlane ehlasela umuntu esekhulile ibamnenga mina ungqinisa kakhulu ukuthi singufa kwamathambo ngilale ichukela le BP ayanathi ayinganathi izinto ze Greenwelt kwaba ngani ukuthi icosolo usiba ngani ukuthi wasokuphele du but uphinda kuvuke
osakhulayo unkosazana Silindele Ncube uthi usanda kubanjwa umkhuhlane wechukela
sugar diabetes lapha metformin yoyinginathayo ayikuthi mina vele ngangithanda izwisi vele ngithanda into ezimnandi so ngangakwazi noma ngingadlanga ngangithanda ukudla okumnandi kodwa ngezwa ngilesi yezi ngangitshaya likhanda ngaba lesi yezi.
Ingcwethi kwezempilakahle zikhuthaza uZulu ukuba alondoloze ukuhlanzeka ukudla kuhle lokwelula umzimba sikhathi sonke. Enye yengcwethi lezi ngusikhwica mfundo Solwayo Ngwenya osebenza eMpilo General Hospital lapha ukhuluma ezimele.
Kuzokuthi umkhuhlane we diabetes low uthiwa ichukela uthiwa uthiwa ikhwelile umzimba uyawusehlulekayo ukuthi ubambe ulungise kuhle uqondise ichukela emzimbeni wakho kulo sitho okuthiwa i-pancreas siyabe singasayekhiphi-ke into okuthiwa i-insulin kutholakala abantu abaqatha njalo abenemzimba emkhulu uhambelana lowe-blood pressure yikho kuqakatheke ukuthi abantu bebe-exercise bengazi baba izidudla kakhulu bengadli ukudla oku-refined kakhulu okwesikhiwa.
Akwaziwa ukuba bangaki abantu kwele Zimbabwe abale mikhuhlane le. Inhlanganiso yamazwe omhlaba eye World Health Organization ithi kusukela ngomnyaka ka-1990 kusiyafika umnyaka ka-2019 inani labantu abalomkhuhlane we-high blood pressure lakhuphuka lisuka kuzigidi ezingamakhulu ayisithupha lengxenye 650 million layafika phose i-billion lengxenye i-1.3 billion. Inhlanganiso le ithi umkhuhlane wechukela lawo usuhluphile emhlabeni wonke jikelele ikakhulu emazweni aswelayo okulabantu abedlula izigidi ezingamakhulu amane 422 million abalesifo lesi. Ithi abantu abayisigidi lengxenye 1.5 million babulawa umkhuhlane wechukela ngomnyaka emhlabeni wonke jikelele. Ngimele umsakazo we-Studio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Lilalele kumsakazo we-Studio 7 sisakaza sise-Voice of America e-Washington DC. Emily Kam. Sokuyisikhathi sokuthi sizwe imibono yenu linabaleleli be-Studio 7 elithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, ninjani basakazi bethu abahle, ngiyaphinda njalo ngiyavela noma nje ngingakaze ngizwe ngiba zifundwa izicelo zami noma izikhalo zami. Sengithemba ukuthi ngolunye usuku nami hayi ngizozwakala emsakazini. Siyakhala Studio 7, siyakhala Nyazani PF. Bantu umntwana ongakhali ufele ngembelekweni, sesihlukumezeke kwenele. Nathi sesidinga ilizwe lesithembiso, siyalidinga singabahlali, singabantu basezimbabwe. please sengathi abaphathi noma ngithi abaholi ebezanupf nabo bonke abayilandelayo yobakithi sengathi bakithi inhliziyo zabo ngezinye imini ungaphuma usathane abanawo bezwe izikhalo zabantu. Siyakhala ngeZANU-PF, enough is enough. Sesibekezele kwenele, asisayidingi, please ZANU-PF, dedela nabanye ngoba inhliziyo zenu ezimbi abanazo azinobangenisa ezulwini. Lokho bakwenzayo kuyisikujezisa izakhamizi abantu basezibabaningi kanje begcwala umhlaba ngenxa yeZANU-PF. Izikhalo zalabo abantu zizobizwa kubona isho sebehlule emhlabeni ngoba le nto abayenzayo abeZANU-PF nabalandeli bayo nabaholi bayo ifana nje nombhukazwe lento abayenzayo. Ngiyabonga Studio 7.
Amathona emsakazweni omuhle. Siyabonga ukuthola izindaba ezilohlonze. Sibhela khonapha kuStudio 7 ezindana zonke ejikelele izweni sezimbabwe. Kade kunganjani bakithi bakamthwakazi ukuthi khonapha nxa singabe siphawula imbono yethu kube le ndawo kumbe ngithi amalanga lapho elamukela khona imbono ebhaliweyo kungasima voice imbono esingabe siyifake sithe sakuthayipha nje amafitshane sabhala esikhathini abanye ukwenza ama-voice kungani kuyabahlupha kunganjani kube le ndawo lapha esithayipha khona sibhale kube sokubalwa njengamafitshane. Igama lami ngovukaniso Sekezi Mapisa.
Sakubona basakazi, linjani? Mina okhulumayo ngungedla wansuku asilankosi okuthiwa yimutapa evela emashonaleni. Lokhu ngokwemashonaleni uzoba inkosi yemashonaleni, naye upresidenti uMnangagwa ngowemashonaleni not emathebeleni. Lokhu abahlale bekwazi konke ukuthi ngeke bafa baba zinkosi noma upresidenti kwemathebeleni. Sizokulungisisa lokhu.
Sibonge ithuba sesivela kuphasike emakhaya. UForest Road ufile ngendlela emangazayo. Uzibuza ukuthi kanti uMP bonke laba abayemathebeleleni umsebenzi wabo ngwani njengoba sebengenile manje bathuli zwi. Umgwaqwana ubolile ufile. Okwesibili esikunanzelelayo kupolitics, i-ANC seyi-adopte isitayela seZANU esokusebenzisa amakhoti ukuhlala embusweni. Bavimba uZuma manje khonokho bekusenziwa iZANU ivimbo kasukweli. So i-ANC leZANU sokuyinto eyi-1 baza kubona lawa ama-South African anti sisuke eZimbabwe manje esikubona kusezeni. ZANU-PF isembusweni nje ngokukhohlakala kwamakhoti eZimbabwe. Ngiyabonga uMasinga kobulawayo ephumule emadokini.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lani lingathumela yena imibono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Nxa lifuna ukuthola inhlelo zethu ngeWhatsApp lingathumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi +1 202 465 0318. Good Life Talk namhlanje sikhangela isimo sendlala embi edalwe kungani kuhle kwezulu ngenxa yesigudumezi ese El Nino esokuguquka komkhathi. Singake hlukani sihlobo wathi sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. UZulu weZimbabwe uveza ukukhathazeka ngombiko wesikhulumeli seZANU-PF uMnumzana Chris Mthwangwa othi ibandla lakhe yilo elizakhokhela uhlelo lukahulumende olokwabela abantu abalambayo ukudla elizweni. Iqula likahulumende weZimbabwe likhona emhlanganweni omkhulu wokuhlaziya umumo womnotho emhlabeni we-IMF le-World Bank e-Washington DC. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngudaboka Ncube ngisithi lisale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.